Mafenda oye!
Oye!
Mafenda oye!
Lawo ngabalunga phose amachuma amahlanu awenkokheli yenavuzi abesenza ama-slogan ngesikhathi befika egumeni townhouse belencwadi yezikhalazo zabo bekhokhelwa ngumgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Stan Zorwadza. UZorwadza uthi bafuna uphele umkhuba wamapholisa kamunicipala wokubahlukumeza ngendlela ezehlukeneyo ebathathela imali ngokubafumbathisa sikhathi sonke. Umnumzana Tinashe Sibanda ongomunye wabaphila ngokuthengisa izicathulo edolobheni leHarare ube khona laye kulokhu kutshengisela ke sizwe ukuthi utheni.
Loko kubanjelwa izinto yamapolisa ecouncil sithi kakume ngoba kathesi imisebenzi ayikho yikho ekusiphilisayo kunoko kuthengisayo. So kufanele babone labo ukuthi umumo womkhathi wokho kathesi ume kanjani.
USibanda wengezelele esithi ufisa umunicipala azihluzisise izikhalazo zabo ngoba ezinye izehlakalo sezike zafika endlebeni zenkokheli kamunicipala.
Kungcono ukuthi bathi sibhadale kusikona apho ngoba kathesi ungakhangela apho kuthiwa sisiye khona hakuna ngitsho amakhasima abo yangikhona ngale ungakhangela e-Coca-Cola hakula ikhasima engabe yazothenga ungakhangela ngale holding bay hakula futhi amakhasima abo akuthi azothenga sikhangele futhi phesheya ngale duzane ne-showground hakula futhi amakhasima azabe yazothenga. So thina silapha phakathi yibo kulakhona kulama-customa.
Osaphethe isikhundla sikameya weHarare uCouncillor Wilton Janjazi nguye oyamukele incwadi yesikhalazo zabakade betshengisela laba. UJanjazi uthembisa ukuba bazahlala phansi njengomunicipala bahluzisise izikhalazo zabathengisa izitaladeni laba ekubuyeni kukameya Bernard Manyenyeni emsebenzini ngomvulo okuvikezayo. Osaphethe uhlangothi lokukhulumisana lozulu kumunicipala umnumzana Michael Chideme uxwayisa abantu labo ukuba bengabovuma ukuhlawuliswa imali yesifumbathiso ngoba lokhu yikwephula umthetho. Wengezelele esithi babophanga babike kuziphatha amandla zikamunicipala abenza lokhu hatshi kulindela ukuba umkhuba lo ufike kusibanga esibi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.